Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uEvans Zeninga obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 5 zibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abamabhutha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenze intengo yakhuphuka.
Abantu bazakuda ngesobho kuphela bathethe wenyama kuye lesobho bashemu lesinjalo.
Inhlanganiso yamatitshala ezimtha ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo.
Indlela esibona ngayo ukudaba lwama-fees lumba cambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo, sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo.
Inhlanganiso yakwele South Africa ye-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Beitbridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho.
Indaba yabantu bokuza lapha eSouth Africa yindaba esemlonyeni wabantu abaningi abama political parties. Indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola amavotes.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Abamabhutha sebeqalile ukufaka umthelo wenyama osokwenza intengo yayo ikhuphuke. Umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube wazisa nyakenye ukuthi abahlinza inkomo bazabhadala umthelo weVAT oyisilinganiso sokulichumi lanhlanu 15% kusukela ekuqaleni komnyaka. Umthelo lo uzafakelwa labathengisa inyama yenkukhu leyengulube. Kodwa abanye abezilaha bebengakafakeli lumthelo kuyona le iviki lanxa abanye beqale ukuthengisa inyama isifakelwe lumthelo ngolwesithathu. Sixoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe uMnumzana Comfort Mujegezi.
Kutex government kwafakwa 16% and kukhanya ama meat suppliers, ama producers like iTexas yakhe yaphuma ebhekeni ukuthi i-15% leyi iyayiphusha on ama-consumer abhadale 16% leyi.
Inyama isidulo kunganani njengoba abantu bebevele bekhala ukuthi iyadula nxa sokufakelwa i-15% iyabe isinganani i-KG iyabe isitholakala emalini?
Inyama abantu babengayenelisi ukuyithenga, inyama yayidura. Abantu babethenga khonoko ukuthi like a basic need, but bethenga in protest ukuthi asina choice, inyama siyayifuna but intengo yakhona ayisayenzi. Lathi sibakhuthaza thenganini ama-basic, thenganini minimum yokuthi liphile, but natural abantu babengafuni khonoko. Abantu bayefuna ukuthi bathenge bade basuthe ukuthengisela ukuthi bakhululekile, but ngenxa ye-15% leyifakwa ngama-retailers layo seyiyengezelela laphana babekhala khona, so kuba more ukukhala kwakhona. Ama-quantities ama-consumers babeyafoda ukuthenga, so kuthengisela ukuthi azayehla. Abantu bazakuda ngesobho kuphela bathethe enyama kuye lesobho bashemu lesinjalo.
Manje ezinye inyama ezifana lenkukhu lephoko zona zinjani intengo yangkhona?
Inkukhu I think on average lapha yayisiba ku around $3 a kg, $4 a kg, but singathi inkukhu yale average $3 a kg. Abantu laba beyithenga but kungekho all that easy, but inkukhu kwakungconyana mbijana ukuthi abantu abaningi ezindlini babefuya inkukhu kulabaningi, so i-competition yenkukhu iya i-high izenza ukuthi ngakho ezitolo kwakulakho ukuthi balokhehlisa ngesinye isikhathi iprice yenkukhu. Unlike iprice yedish okuthi afuna abantu bathi hathi sahlaba inkomo every week sithengisa inyama, inyama yedish itholakala kumabutha and i-competition yakhona iqwazi law. So ngasokuba le 15% leyi kuya-affecta abantu kakhulu.
Manje sixwayiso bani elingasipha abalaleli?
Sifuna ukuqala ngama-suppliers. Yebo abalaleli sizakhuluma labo ama-consumers, but ama-suppliers silesifiso sokuthi sibakhumbuze ukuthi ama-consumers lawa are the same consumers babe basupporta isikhathi sonke. Nxa bedila nathi i-business ifuna ama-consumers the same way ama-consumers engafuna i-business ngayo. Enye into esitho ukuthi yebo into zingadura lapha eZimbabwe, but khathesi ngenxa ye-globalization, ngenxa yama-online shopping, ngenxa ye-movement ezinto ama-suppliers bayarisk-a nabo i-high competition from our neighbors, from our neighboring countries. Sile Zambia, sile Mozambique, sile Botswana, sile South Africa, amazwe lawa agombolozwe eZimbabwe and ne-technology ekhona ngendlela okuhanjwa ngayo sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-South Africa, sokulula ukuthi abantu bayenze i-grocery yabo e-Botswana, sokulula ukuthi bayenze i-grocery e-Mozambique. So thina sikhuthaza ukuthi i-local business ukuthi into zonke ngabe yenza babekwazi ukuthi khathesi abasakhompithi bodwa internally, sebekhompitha even nabanye baphandle.
Lo-ke ngumnumzana Comfort Mutshekeza, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Inhlanganiso yamatitshala eZimta ithi ukukhwela kwembadalo yama-school fees kuzabangela ukuthi imfundo iswele isisindo. Uhulumende wazise enyakenye ukuthi imbadalo yama-school fees ezikolo zemalokitshini eze-primary izaqala kumadola emelika amahlanu ngethemu, i-$5, kusiya kumachumi amabili, $20 ezikolo ezabahlala abalutshwana ema-low density areas. Izikolo ze-boarding zona sokuzabhadalwa amakhulu amane i-$400, okucunule abazali abaningi ukuthi imali le imele ihlawulwe ngedola lemelika. Sixoxe lo sanda kukhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yeZimta, umnumzana Akuneni Maphosa, ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Indlela esibona ngayo udaba lama-fees lumbaqambili. Okwakuqala sikhangelele kusayidi lezikolo, sibona izikolo nazo zidinga ukuthi ngabe ziyaqhuba inhlelo zezikolo zibe lakho ukuthi ziphumelelise ama-development project akhona esikolo. Kodwa bese sikhangela ilevel yama-fees sibone ngani aphezulu kakhulu, ikakhulu nxa kukhangelwe umnotho welizwe lethu leZimbabwe, ikakhulu kusiya imali eziholwa yizisebenzi. I-majority engama-civil servants angababalisi. Iholo abalirholayo alibayenzi baphumelele kumbe benelise ukuthi babhadale ama-level of fees akhona lala esiwazwa kumamaketi, kakhulu kuma-boarding schools. Etho i-fees iya kuma-500-600, abaqalisayo kubo-form 1 kuma-boarding schools, kwamanye baya kuma-1,000-something. Yimali enkulu kakhulu, yimali ephezu komholo kambalisi, yimali ephezu komholo ka-general-civil servants, ngokuthi kungaphambanisa ukuthi abantwana babuyele ezikolo. Ikakhulu siyabe sithanda ukuthi sikhuthaze uhulumende ukuthi ngabe nxa izikolo zithatha ama-fees angangana lawa esiwazwayo akhona kumarket, kube nganganile miholo yezisebenzi, kakhulu ama-sebenzi ababalisi, naye iyakhuphuka ihambe kuma-PDL levels ukuze benelise ukuthi babhadale ama-fees lawa akhona.
Manje nxa sesikhangela lona udaba lwababalisi amatitshala, sizwabehlala bekhala ukuthi hayi imali incane kakhulu. Manje lo umnyaka likhangelele ukuthi kwenziweni ukuze bengakhononi kakhulu ababalisi?
Ngiyabonga umbuzo. Esikukhangelele kakhulu eqinisweni, imali incane kakhulu. Siqalisa udaba lolo lwamiholo, sasikhangelele ukuthi ababalisi baye ku-540, kodwa njengeZimta iZimbabwe Teachers Association lokho singena kumarket sisenza ama-survey i-research, okungangokuthi ngathi esinxa sikhangele umholo umele uwe urenda 800 to 1,000 USD. Sikhuluma nge real market value, asikhulumi ngento yokucabangela nje kumbe ukuthonga ukukhuluma ufiga. Sikhuluma sile Department of Research ethi every month iyangena kumarket ikhangele i-bread basket, ikhangele ama-prices, intengo ezikhona kumarket, ibe sisithi ukuthi kathesi sesingathi ngomholo. Okwesibili, ngemva kokwethulwa kwe-budget ngumthuli uprofessor Umthuli uSkhitha Mfundo Umthuli, besikhangelele ukuthi ngalesi sikhathi bese sibizi sibe sesingabantu asebebizwe emhlanganweni yethu esihlanganela khona lohulumende e-NGNC, bathi unpack, batsho ukuthi i-budget le abayibekayo especially ngakhale kwezemholo isikhangelele okunganani. Ngemva kokuba sesithe sabanika iphepha lethu elithi ukuthi what are our demands, the 800 to 1,000 engayibetha ekuqaliseni. So nakathesi sesike sabhala izincwadi ezithize sisithi ukuthi siqele basibize emhlanganeni sihlale phansi njengezinto thathu abesikhangelele ukuthi into lezi zilungiswe kungakawonakali, ngoba njengoba sikhuluma nje ababalisi bakhangele kakhulu ukuthi babone ukuthi kuyini okuphumayo kathesi, kuyini okuza yibo ku-2024 eqalisa njenge-increment abayikhangeleleyo. Akukenzakali khonokho, asikabiswa NGNC, but we hope that izabizwa masinyazanyana, but uncheck the budget, particularly kukhangelane nemiholo esiyikhangelele ngo-2024.
Alo ke ngumnumzana Akuneni Maphosa osandakhethwa ukuba umholi wenhlanganiso yamatitshala eyezimta. Kolunye udaba, inhlanganiso yakwele South Africa e-Operation Dudula ithi izabambisana lebandla le-Patriotic Alliance emngceleni we-Bait Bridge lapho abaxotsha khona izizalwane zeZimbabwe ezenza idabu lapho. Kulezi zizalwane zeZimbabwe eziningi kakhulu ezisebenza kwele South Africa ezazisekhaya ngekhefu leKhisimusi eseziphindela emsebenzini kodwa zingela maphepha. Amalunga ebandla le-Patriotic Alliance aqale kuyona le iviki ukuhamba-hamba emngceleni we-Bait Bridge eceleni komfula uLimpopo bexotshanisa abeZimbabwe abazama ukucapha umfula ukuthi bangene kwele South Africa ngokungekho emthethweni. Leli bandla lithi kusiyafika izolo bese livimbe abazama ukwenza idabu lapho abangamakhulu amabili i-200. Inhlanganiso ye-Operation Dudula ilobe enkundleni yokuxhumana e-X isithi layo isisiya emngceleni we-Bait Bridge. Sixoxe lomkhokheli wenhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa e-Zimbabwean Community in South Africa, umnumzana Nqabutho Nicholas Mabena.
Sibone amalunga ebandla elizibiza lithi Patriotic Alliance elisemngcelweni we-border ku-side in le-South Africa kukhanya baphethe imbhobho bathi bona bavimba abantu abeqa ibhodo ngekho emthethweni, abantu abachaphe emfuleni. Amavidiyo esiwabonayo lesikubona kumabonakude TV sibona bephendukisa abantu abathi bona abantu la bo bangene emfuleni kabahambanga ngendlela okumele bahambe ngayo. Yeah.
Khona ukwenzakalayo lokhu ubona ungani kungaba kubangelwa na ukuthi sokuzaba lokhetho khona ngapho kwele South Africa?
Indaba yabantu bokuza lapha South Africa yindaba esemlonyeni wabantu abanengi abama political parties, indaba abazayisebenzisa ukuthi bazame ukuthola ama votes. Lokho bakuthathela kuDonald Trump abambona enqoba ekhethweni lweMelika yaqala ukuba ngumongameli esebenzise udaba labantu bokuza ikakhulu ababuya eMexico. Yikho ke kuthe ngemva kwalokho sabona amabandla amanengi lapha eSouth Africa sebeqala ukusebenzisa lokho okwenza ukuthi abanye kuma-election awe-local government bathola izihlalo edolobheni laseJohannesburg. So ke njengoba sisiya ekhethweni yikho abazama ukuthi bakusebenzise ukuthi bathola amavoti, ngoba siyananzelela ukuthi ungatholakali kwemisebenzi eSouth Africa kuyanda, kanti nge le poverty iyanda emalokitshini. Yikho ke bazama ukuthi basebenzise basebenzise lokho kubonakala kuma South Africans ukuthi okwenza ukuthi bangatholi imisebenzi lokuthi kube le poverty umbubuyanga kwenziwa ngabantu ababuya ngaphandle bese befuna ukwakha isithombe sokuthi abantu abavela ngaphandle abagcwele South Africa bavunyelwa libandle libusayo le ANC.
Umbuzo wami ukugcina ungasitshela ukuthi lina njengenhlanganiso zezizalwane zeZimbabwe lithi kwenziweni ngodaba lolo?
Thina okwethu esikutshoyo ukuthi abantu nxa besiza eSouth Africa kumele bangene ngamapassport. Kasicabangela ukuthi kulo muntu namuhle ongabe lokho ebuya engene emfuleni. Singasabali ukuthi kulabantu abavimbileyo kodwa kuyingozi ukungena emfuleni, umuntu angahamba namanzi, umuntu angadliwa ingwenya. Futhi abantu bahlukunyezwa ikakhulu abantu abangomama nxa behamba egangeni, abanye babethola abantwana kuyahlukumeza kakhulu abantwana. Yikho thina sikutshoyo ukuthi abantu abathatha ama-passport babuye ngendlela esemthethweni. Lokho ke okwenziwa libandla le-Patriotic Alliance le-South Africa labanye abafisa ukuthi bathi bona baya e-board ukuyavala lokho kwenziwa i-Patriotic Alliance, sicabanga ukuthi lokho kumele kukhangelwe i-South African Police Service le-Department of Home Affairs ngoba yibo okumele ba-patrole zona ziyani izindawo. Siyabonga.
Lati siyabonga. Loke ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, umkhokheli wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa, eZimbabwean Community in South Africa, ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni. Esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Okwamanje sengidedela imuva ngilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Asiyalicela abantu bezanokuphefa akelizame ukusihlonipha madoda bogawulela kuJoseph Chum lebomalaki inkomo linetilizwe liright akelizame ukusihlonipha madoda yekelani ukutshontsha inkomo zethu, yekelani ukutshontsha inkomo zabantu, yekelani ukuphila ngamandla abanye abantu. Abantu basebenza nzima madoda, akelizame ukuhlonipha. Noma lo mnangagalo elinikeza igunya ukuthi litshontshe kodwa kuzaliphelela ngelinye lapho, kuzaliphelela, ayikho eyandize emoyeni ingahlali phansi. Kuza liphelela madoda, zamani ukuthi lihloniphe into zabantu. Litshontshile, libuleli lizwe, kodwa still lokho lisaqhubeka lisayenza ububi. Libulala abantu, kanti lizokhawula ngani? Lizokhawula sekwezenjani? Lizohlonipha abantu nini? Umhlaba wonke ngamagrupu obusela benkomo, all over, abantu bonke bayakhala ngani? Nabantu bezanu-PF. Umhlaba wonke abantu bakhala ngani madoda? Seligugile. Lingamakhehla alisela amazinyo manje lisatshontshelani. And ipolitics kaliyazi phela lina likontrolwa izisu lilambile linabantu. That's why lithwele inkomo zethu sho. Vumani ukuthi ilizwe leZimbabwe lifile, ilizwe umnangagu libuleli, ilizwe zaliPF libuleli. Lina lithi ilizwe liright ngoba litshontsha inkomo zabantu, liphila ngamandla abanye abantu. Why lingavumi ukuthi ilizwe libuleli? Khona lizophila ngamandla abantu kuze kube nini? Lizophila ngenyembezi zabantu kuze kube nini? Lizobulala abantu kuze kube nini? Ilizwe lifile libolile nadia. Akula ntshintsho kodwa lina litshontsha suku zonke, litshontshela abantu everyday, libulala abantu suku zonke.
Studio 7, happy happy new year, happy happy. Nigama ngubanele Ndlovu, ngihlala eBinga eChinongi. Ngithanda ukulibingelela lonke abestudio 7 sesingenile eminyakeni omutsha. Yephi, ngithanda ukubingelela nabazali bami khona leChinongi, ubaba uMagamula nomama uMaphosi. Ngisithi yepi nye konke, yepi yepi nye, sesingenile ku-2024.
Ye, sibingelele emsakazweni ka-Studio 7, sibingelele. Ye, hayi, sithi lingene njalo eminyakeni omutsha abasakazi bethu baka-Studio 7. Hayi, thina sizingenele kahle eminyakeni omutsha. Sithi libambe injalo, lisethulela indaba ezingathatha ihlangothi ze-Studio 7. Ye, hayi, indaba ye-background le, indaba ehlupha kakhulu. But masikhangela thina abanye, sibone ngani uhulumeni lo khona akazimiselanga ukulungisa lolu daba lwe-background. Mayezathi ulungisa into kodwa evalele intatha zindaba phandle. Angithi ngesikhathi kubulawa abantu kwavalwa intatha zindaba phandle ngoba uhulumeni wayiganga lapho ebulala abantu bengelacala. Khathesi lakho sefuna ukwenza same story senesana wasenza nge-background ukuthi uzavalela intatha zindaba phandle kukhulwe izinduna zakhe esezihamba ziyemreportela kuye khona ngala hayi ayisebenzi njalo. Thina sithi intatha zindaba kazivunyelwe zizothapha into yonke eyenzakalayo. Ye. Njalo abantu bemadebeli na umthobanhliziyo wethu ukuthi sithathe umthwakazi wethu finish. Okune ngasakudinga lokho sesifuna ukuthi imathebuleni sizibuze thina singabantu basemathebuleni. Ngoba sikhathile ukubuswa ngomnanga wakho lokubusa umhlobo one lokubhoda khona ngale Harare. Hayi sisikhathile thina sabantu basemathebuleni. Siyabonga.
Sanibona Studio 7, sanibona Studio 7. Mthokazi omuhle bantu bezwe lakithi. Mathebelele ndinonke ngithi sanibonani. Ngiyalithanda lonke ekhuluma nomehluli seSouth Africa la. Yinzalo yaseZimbabwe. Uyazi ngiyajabula mangwa bekuvuka izaphu. Isima ngenyawo imela amaNdebele. Kuneni sicindezelo. Kuneni sicindezelo. Le nto bayishaya indiva. Okwenza bengafuni imedia lapho omnangako iy'nduna lezwe lazo ezivumela njiphutha amanyala angako besiphethe omshana abantu esibathembile. Esibathembile abantu esifika kibo amacala bevuma ukubraibha. Amanyala le abayenzayo. Yabona uma kuvuka izaphu ngithi halala. Siyayisapota. Kuneni sicindezelo. Kwenzakalani kahle hleli ngalizano phefu. Asizondi izano phefu, sizonda lo mbuso onguyo usukhona abantu uphetheyo. Izano phefu bisapota umhlaba, isapota imali, ingasapota umhlaba. Unkomo wakhe ufuna umhlaba. Unkomo uthe eshona washo athi izwe lelo liyobuswa zinyoni emangabe sihambe. Yikhona lokho okwenzakala ngoba siyacindezela. Ngiyabonga Studio 7, bingelela abangani bami bonke engikhulelayo esigabeni sakhe i-10th obe. Ngithi sanibona nabazali bami, ngithi sanibona niyaphila. Iphile uNkulunkulu aligcine enyakeni omusha. Amen.
Molweni, molweni ku-Studio 7. Mandibulise kubasasazi kunye nabaphulaphuli. Ngithi 2024 uzalise kuleyo amathamsanqa kuni nonke. Ndithe Nkosi ndiphilile mna khondo ndibulela ukungena kuleyo msasazo. Ndithe Nkosi enomusa mayinigcine ngokusethulela indaba ezimandi kanje. Enkosi. Obulisayo nguZwelisani Phungani eTranskei.
Ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7. Mina ngingumuntu osuke eBhinga. Ngiyathi hayi siyakala lapha eBhinga sakitshelwa uMP wethu, MP wabantu, uMP wethu uPD Sibanda ngu-MP wabantu. So siyakala iZanu-PF ayisenzeli kuhle, siyakala ngapha bazali.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7 linjani basakazi labalalele. Msakazi ngicelani linikele ngikhuzelele umndoda lo kuthiwa nguJoseph, kuthiwa nguJoseph Chuma, kuthiwa ngubani lo gawula wakhe. Uthi kambe abantu lanxa befotela i-opposition emathebheleleni kokwenza ungabi le ntuduko. Kata akutsho msakazi, i-MDC vele yangena nini? Ayiqala ngokungena ngo 2000. Ungabheka ukuthi since 1980s makuyithatha independence up to 2000, how many years? So 20 years. Akuzange kwabe le ntuthuko emathebheleleni since iZimbabwe yathola independence. So akumbuzela uGawula ukuthi asiyo izanu ama MP ezanu ayekhona ehluleka ukudevelopa. Alo muntu lo kusiya ngama liba alesam interview aliba lechiyana laye. Yabonga.
Salibonani, ngiyabingelela ku-Studio 7. Linjani basakazi labalaleli sesingena eminyakeni omutsha. Siyabonga uNkulunkulu. Abantu beZimbabwe siyahlupheka okumangalisayo. Angazi ukuthi singenza njani kodwa-ke hhayi abantu bezwani singabalaleli. Libayekeleni banjalo ngoba bona bayahlutha, bayadla, bayahlutha. So thina ithi esihluphekayo ngapha emathekeleni ngisithele nzima, asisakwazi lokuthi singenzani. Asizameni ukuthi sicele lo mdali wethu asincedise ngoba konke lokhu kuzaphela. Lo uNkulunkulu uza kuqeda one days one day. Ngiyabonga sihlobo zami, be blessed.
Studio 7, Studio 7, njani basakazi abahle? Themba lingene kahle 2024. Siyabonga kakhulu. Eyayi buhlungu kakhulu le ndaba, especially yama-passport. Ama-passport kuyathi 150, mawusufika ngayo sekuthi 190. Into engiyibona isenzeka laphana ukuthi sihlonishe thina abantu besiNdebele ngoba khonapho abantu abathi 190 ngamashona ngeke uzithole umndebele abashona kunawo benza kanjani abasicindezela lapha esiNdebeleni bese ngizibuza abantu abanjawo malakhi besiNdebeleni abayibona futhi abasicindezela kakhulu babhizi bathi ezimbadwe kunomsebenzi angazi ukuthi umsebenzi woshiwo ngumalakhi wokusebenza abantu babo wokusebenza obani asazi esiNdebeleni lapha nasihlonishwa lapha sihlonishwa mpela amashona azenzela angeke ukuthi mawufika lapha ku 150 after that bese u 190 passport because bakwazi ukuthi abala bantwana lapha nangakho labantu bakhe cela ukuthi beke besihloniphe lapha ezimbabwe abahloniphi namandebele angazi ukuthi basibona kanjani one basibulala saqedwa yiyo nale futhi iZANU PF namanje lokho bebhizi behamba nge-apartheid yabo yale abayenzayo
sanibonani kwestudio 7 sanibonani kwestudio 7 okhuluma ngubig bod webo enkayi kwesikhoboko kanti mina ngizwe ujoseph chuma ephikisa ubaba unkomo ukuthi emandebeleni kuya ngokuthi kuvotelwe liphi ibandla abantu bavotela ibandla eliphikisayo iqonga lantithu bese ngibuza ukuthi kanti njengoba kwezinye iindawo vele especially kithi enkaya u-MP wethu ngowezanu PF uSithembiso Nyoni kodwa lamanje akula mgwaqo osuka koBulawayo usenkaya akula zibhedlela akula zikolo akula mabriji akula so uyikuthi okuyikho vele okufunakalayo ezimbabwe kuyini mina nidinga ngiswele nxa ubaba esithi kuya ngokuthi livotele liphi ibandla labo abalapho kule bandla libusa khona emandebeleni waye kungalantuthuko intuthuko isiba khona emashoneni kuphela angitsho ukuthi niyabantu kodwa sengikhuluma ngokuthi why intuthuko ingancane elizweni kubangwa yikwini lokho kumbe ngasiphendula lapho
Studio 7 ngabe ninjani kodwa kwizindawo zonke sithi unyaka omusha nonke silivisele unyaka omusha omuhle futhi kakhulu ngihlale phezu kwendaba Studio 7 cela ningitshelele uGawule noJoseph Chuma abayekele lo mkhuba bokukhuluma into abangaziyo uma besidla imali yeZANU abadla imali yeZANU bengazixhaphazi singamandebele bezenza ngathi wabona abangcono ngathi abayazi bona besenza into ezirongo cela nibatshele ukuthi bangazosixhaphaza singumntwakazi ngoba le nto abayikhulumayo into engekho iZANU yamosha bona bathi iZANU iright abahambe udla imali yeZANU bodwa bangazosixhaphaza ngiyabonga
labo ke bekungabalaleli bethu lina ke balaleli bethu elisithumele imlayezo yenu kunombolo zethu ezithi +12024650318. Udaba olulandelayo luveza imbono kahulumende wele Melika.
Umnumzana Anthony Blinken umphathintambo ohlangothi lukahulumende wele Melika olubona ngokudlelana lamanye amazwe othi bazasebenza lamazwe afisa ukukhululeka uba lentuthuko njalo lokuvikela uZulu sonke isikhathi. UBlinken wethule amazwi la emhlanganweni awenze le ntatshelo yezindaba okugqiba umnyaka ka-2023. Wathi okokuqala ele Melika lizaqhubekela phambili lincedisa ele Ukraine elilwisana lele Russia. Uthe ibutho le Russia limadolo nzima njalo umnotho welizwe leli uyabhidlika. Uthe umanyano weNATO osungenwe ngele Finland uqine saka. Ukhangelelwe ukuba eSweden lalo lizangena kumanyano lo osoliminyaka engamathumi ayisikhombisa lanhlanu 75. Okunye njalo uBlinken wathi ele Melika lizaqhubekela phambili likhulumisana lele China lizibambe esidukweni. Okwesithathu uBlinken uthe ele Melika lizimisele ukusebenzela konke okuzanceda uZulu elizweni leli lawamanye amazwe. Uthe lokhu yikho abakwenza ngomnyaka ka-2023 kwezamabhizimusi ekuncediseni inhlanganiso ezizimeleyo, amakhampani amakhulu lamancane, kwezokudla ezomvikela okuhambelana leze artificial intelligence, ukuthathwa kwezidakamizwa, ukuvimba ohulumende abephula ilungelo loluntu lokunye. Mayelana lempi ephakathi kwele Israel leHamas, uBlinken wathi bazancedisa ele Israel ukuba kungayenzakali njalo owehlela ilizwe leli mhlaka 7 Mfumfu ngomnyaka ka-2023. Uthe bazancedisa ele Israel ukuba kungenzakali konke lokhu njalo kungabulawa abantu mahlayana kukhululwe abathunjwa iHamas. Uthe ele Melika lizasebenza lidlelana labo bonke emhlabeni onke jikelele ngomnyaka ka-2024 ikakhulu labo abafisa ukuba lengqwela phambili.
Lawo ke bekungamazwi aveza imbono kahulumende welemelika esiphethela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olifisela impela sonto elithukela ngesithi asidibanini njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lingakhohlwa ke ukuthi silazo eza kusihlwa ntambama nsuku zonke ngo 7:30 igama ngu Chris Gande.